zonke izinto ziyaqansa ungakhangela ukuthi umntwana nxa esiye esikolo kuya kumele ukuthi abe le uniform epheleleyo izicathulo amabhulugwe amayembe amajezi njengoba kunje kuyisikhathi somqando konke khonokho kudinga imali njalo abazali imali abangelayo naleyo siphinde sikhangele ukuthi abantwana ikakhulu labo abafunda emadolobheni iningi labo lihamba lithole imiphako le njengoba besuka kusesekuseni abanye bafunda ezikolo ezikhatshana so basuka bethwele imiphako lapho ungakhangela isinki ukhangele lokunye nje abangabe bekufuna ukuthi bakuthwale lakho kuqansile igrocery yonke nje ezitolo lapho iqansile so konke konkana izindleko ezigoqela izindleko kuyamele ukuthi umzala azikhiphe nxa ekhangela ukuthi izikolo ziyavulwa kunje i-transport la sikhuluma nje amafutha nxa ekhwelile kubonile ukuthi kumaviki aphelileyo i-diesel ipetroli bikubo $1.60 something kodwa kathesi kubo $1.80 something $1.70 something konke konkana ke kubangela ukuthi indleko kumbe intengo yokubhadala izimoto ezahambisa abantwana layo iyaqansa ngoba umuntu nxa echaje ukhangela ukuthi yena ukhipha malini kufuel yakhe so konke konkana-ke izindleko abazali abakhangelane lazo ngaphezu kwaso i-school fees leso esizathi sibhadalwa sesikhwelile futhi ngoba lazo izikolo zikhangela ukuthi indleko efunekayo lapho ezikolo kukhangelwa amanzi kukhangelwa amagezi kukhangela layo yonke into le mali yezisebenzi ngoba la iphuma khonaphana imali nebhadalwa ngabazali
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende Dube onguye ophethe ezemfundo?
Nxa isisindo semali yelizwe lakithi iqhubeka intengantenga njengakhonke okwenzayo kuzakubangela ukuthi izimali ezifunakalayo ezikolo ziqhubekele ukuziqansa ngenxa yokuthi labo bakhangela ukuthi imali nxa bezayisebenzisa bayiqatanisa lokuthi emnkambo le etshiyatshiyeneyo layithengisa ngemalini. As long sisebenzisa imali yethu yeZimbabwe engaqinanga kakhulu nxa siyihambisa embe siyiqatanisa lezinye izimali emikambo lapha kusho ukuthi inhlawulo yezikolo iza kuqhubeka lokhu iqansa ngenxa yokuthi yona ngama-US dollar yabe ingaqansanga kakhulu kodwa nxa sesiyiqatanisa lokuthi emkambo kungabe kuyimkambo lemnyama leyensida ibiza malini labo-ke abezikolo sebezakhangela ukuthi ukuze lathi siphile kuyamele sikhiphe imali yethu siyibeke kuleliyani izinga elilaphani konke konkana kubangela-ke ukuthi umzali azizwe kudinga imali etshiyatshiyeneyo nsuku zonke kodwa-ke loyo abe phethe imali yelizwe langaphandle uzabona kungani kunganeno so siyakhuthaza ukuthi abazali sikuqaphele khonoko ukuthi izikolo nje zitshintshatshintshe izimali ngenxa yokuthi isisindo semali yakithi layo iyalokhu ikhithika ngemihla ngemihla so sikukhuthaza-ke kuhulumende ukuthi ngabe uyazama imizamo ethize ezakwenza ukuthi isisindo semali yelizwe lezimbabwe iqine nxa siyiqatanisa lamanye amazwe ungakhangela ilizwe elinjengele-south africa irandi kayiphonge ukuxegaxega nje nxa siyiqatanisa lamanye amazwe uyafica ukuthi lanxa ithe yehle yehla nje ngamasensi kodwa kuthi kumaviki amanye abuyayo ufica ukuthi siqansile njalo lathi-ke bekathi sikufisa njengelizwe ukuthi izimbabwe layelwe le mali elesisindo esingaphungu untengantenga nje nxa siyiqathaniswa lezamanye amazwe.